Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 18 Nhlolanja 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
My economic plan is about investing in places and people that have been forgotten. So many of you listened to me tonight. I know you feel it. So many of you felt like you've just simply been forgotten.
Umongameli Joe Biden usechaze elemelika njengelizwe elingena ebunzimeni kodwa liphume seliqinile saka njalo selibambene kulalokho eliyabe likho ekuqaleni kodubo.
Bona athi into eyamukeleke ayenzwa amapolisa namba nathi futhi babophe wonke umuntu
ayivona. Amapolisa athi asebophe abantu abangamakhulu aphezulu kwayisithupha 636 phansi komkhankaso wawo wokulwisana lokusetshenziswa kwezidakamizwa.
Empeleni akulanto enhle nxa ama results engaphansi kwekota yabantwana ababhalileyo kumbe emakhulu kancane kule kota.
Inhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union ithi lanxa ihalalisa labo abanelise ukwenza kuhle kumhloliso yezimsec ordinary level, inani liphansi kakhulu njalo impumela yakhona kabaziqhenyi ngayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Joe Biden usechaze elemelika njengelizwe elingena ebunzimeni kodwa liphume seliqine saka njalo selibambene kulalokho eliyabe likho khona liqala ukungena kudubo. UBiden ubesethula amazwi akhe awesimo sesizwe iState of the Nation Address izolo ebusuku esigodlweni seThe House. UBiden uthe elemelika lizaphinda njalo liphume ebunzimeni elikubo okwakathesi liqinesaka.
2 years ago the economy was reeling. I stand here tonight after we've created with the help of many people in this room 12 million new jobs, more jobs created in 2 years than any president has created in 4 years because of you all, because of the American people.
Kuminyaka imibili edluleyo umnotho welizwe lethu ubumi manzonzo kodwa ngimi lapha nje namhlanje sesisungule imisebenzi eyizigidi ezilithumi lambili okuyimisebenzi eminingi kakhulu edalwe ngeminyaka emibili kuphela. Lokhu kwedlula bonke omongameli abakwenza ngeminyaka emine.
And 2 years ago democracy faced its greatest threat in civil war, and today though bruised our democracy remains unbowed and unbroken.
UBiden uthe kuminyaka emibili edluleyo ubhubhane lwe-COVID-19 lwavalisa amabhizimusi lezikolo lwavimba okunengi. Lamuhla i-COVID-19 ayisiyo ekhokhela impilo zethu, kutsho uBiden. Wengezelele wathi kuminyaka emibili edluleyo elemelika libhekane lobunzima obukhulu selokhu kwaqhamuka impi yomvukela.
My economic plan is about investing in places and people that have been forgotten. So many of you listened to me tonight. I know you feel it. So many of you felt like you've just simply been forgotten.
UBiden uthe icebo lakhe lokuvuselela umnotho welizwe libalisa ukuthuthukisa indawo ezingananzwayo labantu abahlala kuzo.
Maybe that's you watching from home. Remember the jobs that went away. You remember them, don't you? The folks at home remember them. You wonder whether the path even exists anymore for your children to get ahead without having to move away. Well, that's why I get that. That's why we're building an economy where no one's left behind. Jobs are coming back.
Kungaba nguwe obukeleyo usendlini. Uyakhumbula na imisebenzi eyakuphunyukayo. Uyazibuza ukuthi kambe ikhona indlela engavuselela impilo yakho
ungasukanga elizweni na? Ngiyakuzwa. Yikho sisakha umnotho ongakhethi muntu. UBiden ukhuthaze amalunga ebandla lama Republicans ukusebenzelana ndawonye labebandla lakhe esithi njengoba besebenze bonke kuhlandla lombuso wakhe leminyaka emibili edluleyo kabuni kulesizathu esingakwenqabela lokhu.
Ukuhlaziya amazwi kaBiden sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Tim Moringai.
Amazwi angathi wona aqakathekile for the country to see ukuthi siyangapi njengelizwe. Sizwe ekhuluma ngokwe-infrastructure development for the future, le-social security, le-medicare, abantu abadala labantu abasebe-retire ukuthi it will be guaranteed abasoze bayiqume to make concessions lama bizimusi. Sizwa ukuthi ama Republicans abese buya lombono ukuthi kumele baqume ama retirement savings lama medical Medicare yabantu abadala, but bona bathi hayi abasoze bayenze yona lento. And yena umongameli uthe yena uzayi veto uyala ukusayina ilaw yona leyo.
Ngokubona kwakho akukhulumileyo uBiden, ungakuqathanisa yini lokwakungakhulunywa ngumongameli Donald Trump? Njalo ubona ungani elakusasa ikakhulu sikhangela ukhetho abantu bazamvotela yini umongameli Joe Biden ngemva kokuzwa amazwi akhe lawo?
Mase sikompare ngokubona kwakhe lo mongameli wayekhona uDonald Trump, sibona ngathiwa ama-Democrats lo mongameli Biden banganto abakhangelela abantu bonke belizwe not ama interest ama business, ngoba siyakwazi ukuthi ama Republicans wona ngokwabo ba believe in free government, less taxation, but siyakwazi ukuthi igovernment ngokwayo ayikwanisi ukulungisa imali, so they have to tax abantu. Ama taxes wona lawo sibona ngathiwa igovernment ithi yona izaquma ama taxes kwabantu abaholayo izimali ezingathiwa ngama 400,000 and less, and then abantu abahola above 400,000 iba bazabhadala the top 1%. Okunye okukhulunywe ngupresident umongameli upresident Biden yikuthi iAmerica izancedisa iUkraine empini yayo lapha ehluphana layo leRussia until the end. So khonoko sibona ngathiwa i-domestic policy zakhe le-international policy zakhe ngathiwa zifunwa zisapota ngabantu abaningi phansi lonke jikelele. Ukukhethwa okubuyayo ngo-2024 next year lapha, hayi asazi ukuthi kuzahamba njani, ngoba sisalokhe simelele ukubona ukuthi yena umongameli uBiden is he going to declare ukuthi sefuna ukuparticipate against iRepublican Party for another 4 years, ngoba singakhangela umnyaka wakhe wokuzalwa, he is going to be turning 81 or 82. So uyabe sengumuntu osekhulileyo, but ungathiwa he is still functioning, he is still viable and very visionary ngezinto aziyenzayo. So lathi lokho sikumelele. Siyabona ukuthi vele ku-Republican Party ngantu asebe ready uDonald Trump usekhulume ukuthi yena uzagijima next year. Ngiyabonga.
Hayi, lathi siyabonga. Lo-ke ngumnumzana Tim Moringai ocubungula ezombusazwe. UBiden wethule umbiko wakhe ongowakuqala idale le-Senate likhokhelwa ngamalunga ebandla lama-Republicans. Uphenyo olusanda kwethulwa lukhomba ukuba usekelo lwakhe solwehlile kancane. Sixoxe lomunye njalo ocubungula ezombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Yeah, State of the Union ngingathi iqhakatheke kakhulu ngoba yenziwa every time vele ma kuzoba le new Congress upresident kumele address ilizwe jikelele ngesimo somnotho welizwe. I-America has proven ukuthi umkhonomi wayo ustrong kakhulu. Into ehluphayo nje yiyona le inflation, ukukhuphuka kwentengo zezinto ezifana lokudla lepetrol le lakho konke nje okuningi. And into enkulu engathi uhulumende uzama ukuyilwisa leyo, unfortunately, ukuthi unqobe i-inflation kuzomela ukuthi i-demand for imisebenzi yehle. Kodwa sibona umkhonomi we-America uqinile ngoba imisebenzi ilokhu iminingi, even though sibona amanye ama-sectors afana le-housing, i-banking, i-mortgage banking, lama-tech industries sibona sebeqala ukuthi ba-lay off abantu emisebenzini ngoba ama-business asehlupha ngenxa yokukhuphuka kwe-interest rate. I-interest rate le ikhutshulwa nguhulumende ekulweseni i-inflation. So I think eventually i-inflation ingayehla, le misebenzi ilokhu iqinile, kusho ukuthi hhayi umkhonomi we-America uzoqhubekela phambili uqinile. And uBiden uzothatha esingathi thina ikuzipraise ukuthi ihulumende wakhe has been the best ekuproduceni imisebenzi.
Ngokubona kwakho yena uBiden engaba esenza kuhle na ikakhulu emzameni yokuvuselela umnotho elizwe leMelika?
UBiden wenza kahle impela ngoba izithembiso zakhe asinikeza zona ekhampenela ukuba ngumongameli we-America simbona ezifeza lezo zithembiso, ngoba wathi yena inhloso yakhe ukuthi alethe i-manufacturing back to i-America ukwenzela ukuthi i-America ingadependi kakhulu kwamanye amazwe for i-manufacturing, amazwe afana labo-China. So sibona ama-industry amaningi asephendukile la e-America. Amakhampani amaningi sizwa kuthiwa baya expanda ama-factory abo lapha e-America, and that's why sibona le misebenzi iminingi kakhulu la. Abantu abaningi i-unemployment rate khona manje iku-3.5%, which is the lowest lapha esike yaba khona for ama-decades. So lokhu yizo izinto ezikhombisa ukubana uBiden wenza umsebenzi omuhle ojabulelwa ngabantu base-America. And siyabona futhi ukunceda wakhe akwenzayo abantu base-Ukraine ngokuba supplier ngezikhali zokuthi balwise i-aggression esiyibonayo ivela kuRussia kuPutin, ozama yena ukuthi athathe over i-Ukraine ngodlame ngoba engafuni, ngoba esithi akafuni bajoyine ibandla le-NATO. So I think uPresident Biden across the world, ngathi umhlaba nje wonke jikelele, umsebenzi wakhe uyathokozelelwa kakhulu ngamanye amazwe lawo.
Hello ke, ngumnumzana Dan Moyo ocubungula izombusazwe ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseVirginia. Amapolisa athi asebophe abantu abangamakhulu aphezu kwayisithupha 636 phansi komkhankaso wawo wokulwisana lokusetshenziswa kwezidakamizwa obizwa ngokuthi Operation No to Dangerous Drugs and Illicit Substances osungulwe ngeviki edluleyo. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi wazise izolo ukuthi ngomvulo kuphela bambophe abantu abangamakhulu phose amathathu 277. Phansi kwalolu hlelo amapolisa amisa abantu mahlayana amabhasi lezimoto emgwaqweni eguduza impahla edinga izidakamizwa ezigoqela insangu, i-crystal meth lezinye ezijiyeneyo. Kubotshwa bonke abathengisa lezi zidakamizwa kanye labazisebenzisayo. Kodwa abanye bathi endaweni yokuthi kubotshwe abantu abasebenzisa izidakamizwa lezi, uhulumende kumele abethulele inhlelo zokubaphathisa ukuthi bachiyane lalumkhuba. Abalwela amalungelo bona bathi besabela ukuba abantu bengagcina behlukuluzwa njalo sokubotshwa labamsulwa ngaphansi kwalolu hlelo. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lo mqoqi wobona ngokuqutshwa kwenhlelo zenhlanganiso yabasakhulayo eyelupane Youth Development Trust umnumzana Dawanda Mazango.
Bona ngathi into eyamukeleka ayenzwa amapholisa namanye athi futhi babofe wonke umuntu ayivolve kumbe singathi osekuletayo angabe ebhulisa kumbe angabe osebenzisayo lezi zidakamizwa ukuthi amapholisa ababambe bavophi ngoba yikho sokusenza abasakhulayo bangathi le mpilo lasasa elihle. Siyakukhuthaza lokhu amanye athi bathatha amapholisa elinjalo kungabi into enenza amapholisa wodwa kodwa wonke amasigodayo ekuphila kumacommunities kabangebephatheka zazekuncedisa njalo amapholisa zikhona izinto eziningi esinganceda amapholisa ukuthi sizinde kumbe sinakele laba abadizisayo kumbe laba abadizisayo lezi zidakamizwa zibe zehlisa ezihambeni zabasakhulayo. Singasibona ngathi into le yi-responsibility yawonke umuntu ezalise zezimbabwe ukuthi sithathe ezenzalo esincedise amapholisa athathe ezimbabwe ukuthi sinqabele njalo sibasize ukuthi ngobani abakwenzayo.
Bakhona abanye Mazango abathe okudingwa yilabo abasebenzisa izidakamizwa ukuthi baluncedo ukuthi bahanjiswe kuma rehabilitation centers baphiwe ama social workers azasebenza labo ukuze bachiye izidakamizwa athi ukuthi baboche bajikelwe ejele.
Kuyazwakala into lezi zihamba kabi. Amapholisa kumele aye umsebenzi wawo umsebenzi wamapholisa nje ukuthi abalabaiayo lezi zinto njalo bafonele ukuthi bangabahamba ngabophi bafake bahambe emakoti bayesenza then kuzokusize kulezi inhlanganiso njesamsile ekuqaliseni ukuthi the mouth stakeholder approach ukuze sinqabele lezi zidakamizwa. Abanye-ke ababethi bethatheka ukuthi bayamukeli laba bayabe bebadidedi izidakamizwa babancedise ukuthi babo bayenelise ukuthi bamnqobe baphuke ekunatheni kumbe esikhatheni ekusebenziseni izidakamizwa. So kumele konke zonke izizatha nje ibe zitholakala kuma-community zincedisane kungabe yisenzo yepholisi kodwa. So mina ngiyakhuthaza ukuthi amapholisa ngakhona kodwa njalo laba ade sebevele sebesebenzisa izidakamizwa athole kungathethi ukuthi babotshe labo bathole ukuncedisa ukuthi bayenelise ukuthi bamnqobe bangasabibeziyela ukuthi bayesebenzisa lezo zidakamizwa.
Bakhona njalo abathi kungaba lokwephulwa kwamalungelo oluntu ngamapholisa lapho eqhuba lolu hlelo ngoba siyabona ziyamiswa izimoto abantu bayehliswa amabhasi bayasetshwa. Ubona luqhutshwa kuhle yini akula kunyathela amalungelo okungagcina kusenzeka khonapho?
Kungabe kukhona sibili ama-incidents zokuthi amalungelo abantu ayeshula angisho ukuthi akusoke kwatholakala ama-incidents kanjani. Kuvamile sibili ukuthi lapho amapholisa baba nama-operation kuba labantu abazakhala ngokuthi abalungelo abo basafathwa ngakona. Kodwa sezikhangele ibidabida into yama-drugs ezidakamizwa leyo isilimaze uzulu isakhulu abasakhombayo.
Hello ke ngumnumzana Dawanda Mazango umqoqi obona ngokuqutshwa kwenhlelo zenhlanganiso yabasakhulayo eyelupane Youth Development Trust. Inhlanganiso yababalisi bemaphandleni iAmalgamated Rural Teachers Union ithi lanxa ihalalalisa labo abanelise ukwenza kuhle kumhloliso yezimsec ordinary level inani leli liphansi kakhulu njalo impumela yakhona kabaziqhenyi ngayo. Ebantwaneni abaloba limhloliso ngomnyaka ka-2022 isilinganiso phose singamachumi amathathu ekhulwini 28% senze kuhle okubikwa singcono kuleso mnyaka ka-2021. Ugainer Gumede Saidi weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli senhlanganiso ye-ATUS umnumzana Themba kuye moyo.
Thina njenge-ATUS sizathanda ukuhalalisela abafundi abayenze kahle ku-O-level zabo. Kodwa-ke okunye engizaqala ukuthi ngiqale ngakho ukuthi thina lokhu kwabhalwa i-O-level kwaphuma imbiko yokulikha kwamaphepha saba mgceke. Lanxa i-examination sibhaliwe sasicele ukuthi izimseki yenze i-rewrite yama-examination sikhangele inani labantwana ababotshwayo bese siphinda sikhangela ukuthi ababotshwayo labana ngababanjwayo abangabanjwanga ke aba yenelisa ukufinyelela imibuzo lanxa babekwazi ukuthi imibuzo ye examination kumbe njani kodwa ke sasikubeke emgceke.
Iziphathamandla ezemfundo zithi kungathi kulobubelo nxa siqathanisa impumela ka-2022 leka-2021. Lithini ngakho lina njengababalisi kakhulu nxa sikhangela abantwana abasezikolo ezisemaphandleni?
Empeleni akulanto enhle nxa ama-results engaphansi kwekota yabantwana ababhalileyo kumbe emakhulu kancane kule kota. Kodwa ke looking at i-situation esilayo elizweni lethu nxa sikhangela imfundo, khangela bona abasebenzayo, bona ababafundisayo, bese sikhangela labantwana abafundayo, ungabuyela emuva ukhangele abantwana bonaba ababhalelo nyaka bale minyaka emibili kusiya kwemithathu bengafundi kahle. Sasikhulumile ke thina futhi ukuthi ama-exams asebuye masinyane, kungani abantwana benganikezwanga ithuba lokuthi ba-recover isikhathi esalahleka ngesikhathi se-COVID? Okunye sifuna ukuthi sikukhangele ebantwaneni bethu abe-Cambridge, sizathola ukuthi yizikolo ezilezinto zonke, yizikolo ezilababalisi abasuthayo, yizikolo ezifinyeleleka lula ebantwaneni. Nxa sesiqathanisa labezimseki, izimseki ibhalwa iZimbabwe yonke, izikolo eziningi zisemakhaya.
Hello ke ngumnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso ye-A2s obeqoxa le Studio 7 eselubhani.
Studio 7 livuka njani basakazi bethu abahle bathandayo abasakazela izindaba ezihamba phambili. Yeah, hayi isiyezwa ngaphandle kwempikiswano lokuxabana kumbe lokukhulumelana amagama eziswana. Sithi thina singabalandeli bebandla le-MRP, thina sohlala singabalandeli be-MRP and lathi sinje khonoko kufunwa ngamanye ama-opposition party, lathi siyakufuna. Akukho muntu oyothiya ibandla lakhe alilandelayo alithandayo elandelela omunye umuntu. Lokho okuthande ebandleni lakho lathi yikho lokho esikuthande ebandleni lethu. I-vision olayo ngebandla lakho elizawina lathi i-vision sinayo ngebandla lethu kumbe into ngeqembu lethu le-MRP. Okufunwa yi-opposition party ezawina lathi yithe sikuyikho lathi esikulwelayo esikufunayo, noma kuhlukile imbono kuhlukene ini, lathi silwela elethu isayidi ezi-MRP. Ngiye kuthiya umuzwa wakho uyehlala kokamakhelwane ngoba kuthiwa okamakhelwane uqala ukuphela kulo wakho, or kuthiwe kumbe muhle kakhulu kudlulo wakho. Umuntu lo muntu kahlale lahleli khona nje eprice yensango hlukane nochona ukuthi aheye okabana kusebenzi okabani kuyasebenzi. Siraiti sinjalo kungasebenzi, lani qhubekani kunjalo kusebenza kwenu. Ishova inqoli yephambili sibone ukuthi kuyophela kuyopheda ngani. Ngathi siraiti la esikhona bakithi, sihleli la esihleli khona, imoya phansi bakithi, bekani imoya phansi nje imali yokuhlola.
Ye hayi sanibonani Studio 7 nabalandeli, mina nje ngombono wami ngicabanga ukuthi kubizana ayikho great, bekumele ihende over umbuso kubalingani bayo abangozabo ngoba balwe bebambisene leli lizwe. Izami ingayenza ngathi yalwa yodwa, balwa bebambisene kodwa ke ekugcineni babetraya unkomba, zama ukudiliza izabo beyichithe babulala abantu basemandebeleni. So iyehlulekile ukubusa lo mbuso ngoba vele kayiphiwanga, wawungasiwayo umbuso. Ya wawungasiwayo, yasebenzisa umona lobuhwaba. So ayihende over leli lizwe kuzabo, ibone abanikazi ababevele bephiwe lo mbuso ukuthi bazokwenzani. Ngoba phela ilizwe lelo ilizwe lesithunywa, a spiritual being. So angeke belibuse ngoba babengaphiwanga leli lizwe, kwathiwa kuyiwe empini lacelwe nje lelo. Abaphindisele leli lizwe kubanikazi balo, babuse sibone ukuthi kuzohamba kanjani, sibone ukuthi izithunywa ngeke ziphendule naye nje yabo.
Studio 7 ilinjani? Hayi siyavuka ye ngidlulise lokhu umbiko wami engukhalazayo lapha ku-Studio 7. Studio 7, ngicela ama-audio ayenza ubandlululo, abakhuma ngobandlululo lo lishona lo lindebele, ngicela lingawafuni. abafundi kungaba lingawadlali emsakazweni. Nxa sikhuluma ngento zobandlululo siyabe siyakha yini ilizwe, asakhi ilizwe. Ubandlululo, 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 Studio 7 asilufuni. Ngaye yimi ngaye vele ngangiwadlali wona lama odiyozeza umuntu ekhuluma ngobandlululo eshona leli ye amashona kutheni. Hayi hayi hayi, sikho lokhu. Asilweni lesilu esilwa ngakho silungise ilizwe. Hayi kukhuma ngomhlobo, singabantu beZimbabwe sonke, whether ulikhalanga, whether ishona, mnyanja, yini konke lokhu khona lapho ngumsuthu. Yini ngumZimbabweni, kasilungiseni ilizwe, hhayi into zobandlululo. Ngaye kuya ngami ngithi avalwe lingadlali ama-audio ayenza into zobandlululo. Ngezwa nje lizwe nje futhi lowo ukhuluma okobandlululo lifake eceleni, lingadlali. Asifuni thini izinto ezinjengalezi ezokubandlulula abantu eZimbabwe. Ngiyabonga Studio 7, ngiyabonga, ngiyabonga kakhulu.
Sabingelele emsakazweni, siyabonga kakhulu msebenzi, sibingelele abalaleli bomsakazo. Kuyadangalisa kakhulu ukuzothi amaZimbabweni asekilizwe labo ezandleni zezanu PF, ingane zaze zabhema icocaine, zabhema inyawophe. Ilizwe lisekho nje ngoba iy'ngane sezidakwa nje, zidakwa izidakamizwa, ayisekho into elungayo. Kodwa uthi bebona ukuthi sisukela sendaba sonke siyizanu, izanu PF government yathathwa ngumnankagwa, behluleke ukukhanda ivi namathuba omsebenzi ukuthi ingane zisebenze. Lesikolo uthi zifunde, isikolo sabo siyadula, isikolo sakhona sile stress, akunamatishi. Lo mgabo bengcono kakhulu kunabo ngoba umgabo isikolo obengani singcono kulalokho sokuyikhona manje. La mathuba emsebenzi umgabo yokungcono kunamaChina. Umnankagwa balenza ilizwe libe worse ukuthi kusiyaphela i-5 years labafuna ukuyibamba maka ukuthi bazobuya be-rigi election leyo, kusiyaphela i-5 years. Lebe likuphi lelo lizwe lelo? AmaZimbabwena avuke emaqandeni ebambisane ayovota, akhiphe i-government leyo engalandaba labantu, alandaba labazali bazo lezo ngane, babalekile abazali basemazweni. That's why ingane zisele emakhazi, bhema inyawo, bhema ama-drugs, bhema kwa-cocaine, bhema kwasa. Sokusela ingane zodwa emakhaya, abazali babalekiswa yizani yona leyo. Sokucela kuqedelelwa le ngane zethu emakhaya. AmaZimbabweni avuka evota, izame ngendlela zonke ukuthi ekhiphe izanu PF. Ngeke kube khona lokuthi ingane zibhemana nama-drug lizwe lonke. Sokukhandwe izanu PF nalengalani nembeza nomuntu. Siyabonga okhulumayo ngosithu.
Thwakazi omuhle, livuka njani labasakazi? Siyabonga umsebenzi omuhle. Khuluma ngudawu 263 ngilapha eGoli. Hayi, siyabonga ukuthi abantu bayazama ukukhuthazana nje ku-social media. Uma ubheka kakhanya ukuthi lo nyaka ukhetho luzabe luhlukile, kuzavota abantu abaningi kakhulu bephikisa umbuso lo khona obusa ngenkani. Ngoba izanu ibusa ngenkani, ngabe ayibusi ngenkani, ngabe ayekela i-opposition party isebenze ngokukhululeka, ngabe ayekela ukusebenzisa amapholisa, ngabe ayekela izekhi zizenzele umsebenzi wayo khululeka. Kodwa ngenxa yokuthi babona ukuthi bangayeka lezi zinto lezi, angeke bephinde bebe lawo amandla lawo abawenza, angeke bephinde bebuse futhi, bazophuma. So abantu beZimbabwe abalwisane lalo mkhuhlane oyizanu lo nyaka, phuma embusweni, ngoba ngaphandle kwalokho akulanje akulanto ezalungela izweni lakithi. Ngiyabonga.
Sabonani Studio 7, sabonani Studio 7, elinjani lonke basakazi? Ya hayi, nangilapha eSouth Africa igama ngeke ngizitsho. Ngoriht besikhala ngayo kuleliyani laseZimbabwe nje sarokhu saphuma savaleka sabuya kuleli laseSouth Africa sozama ukuphila. Ukuthi izizalwane zaseZimbabwe zingeke zisakwazi ukuthi zizimele zona, ngoba zilama-rights, zingathi ziyamisa ikhanda, ziyachaywa. So lapha into besicela ukuthi i-AU ingenele, ingenele isize kakhulu, like ecountryni yaseRwanda lakho kwenzakala same story kulokho kwenzakala waseZimbabwe, mara yakhona ukusiza. Akho besicedile phana ingenele nje ukuthi abantu bezive bethole inkululeko yokuthi kungenele enye i-country ngaphandle or kwenzakale something ebantwini ababe bebhekeni iZimbabwe. Hhayi abahlali balapha ngeke bakhona ukuyilungisa, ngoba le ndaba inzima. Wathi isinto yayilungisa yachawa, yabulawa. Awula rights, awula sikhathi sokuthi ungazivikela wena, awula sikhathi sokuthi ungazivikela wena ngokwakho. So laphana sokudingakala amanye amazwe angaba losizo lokuthi abheke izizalwane zalapha.
Lawo ke abe ngamazwi enu lina balaleli bethu, lisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Singakagqibi uhlelo lwethu lalamhlanje, ke sikhangele ezinye zenhloko ebezikhokhela. Umongameli Joe Biden usechaze eleMelika njengelizwe elingena ebunzimeni kodwa liphume seliqinile. Amapholisa athi asebophe abantu abangamakhulu aphezulu kwayisithupha 636 phansi komkhankaso wawo wokulwisana lokusetshenziswa kwezidakamizwa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe lamhlanje ntambama ngu 7:30.